Alinhlanganiso ezithiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Inkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo, umama kumele akhangele umntanakhe, abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni, ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana ngawo kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphele ngenye eqamuka iqolo. Okunye yikuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana, ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Sinakekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Inkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi ukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, yikukhontinua kwempilo. Engani ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana abathi bangazala abantwana abakhubazekileyo besesithi kanta yenza omunye umntwana ngoba engomunye uzalanjana. Akubi njalo, kuyabe kungiyena lo kuphela. Siyabakhansela sibe omama sibakhuthaze ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sila kakhulu labantu abalobugoga.
Inkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Bangafikisa 18 years siyabatransfera to ama-workshops ukuthi bayafunda okusebenzisa izandla zabo. Abanye bayabe besebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially i-carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi eyehlukeneyo eyezandla, njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Siphinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Ziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Alo abantu abakhubazeke amaqolo abaningi babo abalama-feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa. So siyenzela ukuthi sibanike ama-chairs akakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze, angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke, kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engani abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini, ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni ngezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.